Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Jona njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhla ka 4 kuzibandlela 2018. Igama lami ngo Gifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu abaningi bathi abakwazi ukuthi bazavotela bani ukhetho oluzayo.
Ukhetho asikaboni thina ukuthi singavotela bani ngoba ekhethweni lapha sasikade sikhangelele thina ukuthi izinto zizalunga. Ukulunga kwezinto yikulungisela abantu abaningi abadube bani.
Umthethwandaba ukhulula isizalwane seMelika okuthiwa sathuka owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Njengoba uMgabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Nenxa sinazelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi sezilungiselele ukuvota kukhetho lwalonyaka kodwa azikawazi ukuthi kuzavotelwa bani ngoba kulokhe kulokulwisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kweZimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abaningi abakhulumele Studio 7 lamhla bathe sebebhalise amagama abo kugwalo lokuvota kodwa baswele abantu abangabavotela. UMnumzana Thomas Ndlovu uthe akaboni ukuthi uyavotela bani ngoba usasindwa ukuthi akula muntu abona engani engamvotela. Uthe akubonakali ukuthi kungaba lo muntu ozalwela konke okubhekane loZulu njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya ekhuthalele ukuguqula indlela ibandla leZANU-PF sebenza ngayo hathi ukumela inhlupho zikaZulu.
Ukhetho asikaboni thina ukuthi singavotela bani ngoba ekhethweni lapha sasikade sikhangelele thina ukuthi izinto zizalunga. Ukulunga kwezinto yikulungisela abantu abaningi abadubekayo kodwa still kulokho kufana nje njengakuqala. Ukuthi sizavotela bani silokho singakaboni thina ukuthi sizavotela bani. So kulokho kusinda ukuthi sibe ready ekhethweni. Ngiphi umuntu esingamvotela ngoba kukasitshenisa ukuthi onguye sibili okhangela abantu abaphansi abadubekayo ngubani. Ngoba into esiyidinga kakhulu sidinga ukuthi ekhangela abantu abaphansi ngoba abantu abaphansi yabanjani abakhalayo yabaswelayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nkosinesi Samoyo uthe uselungiselele ukuvota kodwa okunzima kuye yikuthi akakwazi ukuthi kuvotelwa bani ngoba akakaboni abantu abakhankasela ukuvotelwa. Osakhulayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni uMnumzana Victor Chirara uvumelane loNdlovu loNkosikazi Moyo esithi usebhalisile kugwalo lokuvota kodwa akucace ukuthi uzavotela bani.
Ya mina ukuvota sengiyiready ukuregister sengiyaregister but uhluphe sengilalo hey ngisazama ukukhangela ukuthi vele ngubani engizomvotela ngoba since hey iopposition party yangkhona la ayikacaci ukuthi kwenzakalani lalaba laba abangene manje khathisa awucaci ukuthi kwenzakalani.
UMnumzana Thamsanqa Ncube ongusomabhizimusi osakhulayo uthe akakalungiseleli ukhetho ngoba ucabanga ukuthi akumelanga lube khona. Uthe kufanele uMnangagwa aphiwe ithuba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho eZimbabwe kungakenziwa ukhetho lonyaka.
Ya ukuvota asikubekele nesinye isikhathi singasavoti lonyaka. Sike sinike naloba bokhona ukulithutshana ukuthi sibontwe.
Unkosikazi Chantel Siziba uvumelane laye esithi akakabhalisele ukuvota ngoba akakwazi ukuthi kuvotelwa bani.
Mina angika register ukuvota cause I don't know ukuthi ngivotele ubani.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona kungxenye yakuqala yalonyaka kodwa lokho kungakaziwa usuku oluqondileyo oluza kwenziwa ngalo njalo uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubekela phambili kusukela kusasa kusiya mhla ka 13 Mhlolanja. Amabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo zakhankasela ukuthi uhlelo lolu lwengezelelwe insuku ngoba abantu ababhalisele ukuvota bengaphansi kwenani elelikhangelelweyo. Kukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa kubhalisa kodwa lokhe kubhalise abantu abangaphezulu kwezigidi ezine. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile kulapho ke kobulawayo. Siwolunye udaba, umthetho ndaba usukhulule isizalo seMelika unkosazana Martha O'Donovan wayebotshelwe ukuthi wathethisa wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umtshutshisi unkosazana Linda Katsika utshele umthetho ndaba eHarare ukuthi unkosazana O'Donovan usekhululwe, ngakho ke uhulumende uzamthumezela amasamanisi nxa kumele icala lakhe lithoniswe. Unkosazana O'Donovan kuthiwa wathethisa uMugabe ngokubhala kuTwitter ukuthi usekhulile okumangalisayo njalo uyagula. Umnumzana Obey Shaba igqweta likankosazana O'Donovan lamukelwe ekwethulwe ngumthethwandaba ngenjabulo esithi wayevele engelacala. Igqweta elimela ilungelo likaZulu umnumzana Mashobana Ncube uthi amacala onke ahambelana lokutukwa kukamongameli wawungumongameli uRobert Mugabe azaphelela emoyeni.
Njengoba uMugabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Khona nxa sinanzelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu nxa bethe bakhuluma lokho ababuvunyelwe isisekelo sombuso esithi i-freedom of expression. Obe kusenza ukuthi uMugabe abe umuntu ongafuzange abe criticized by abantu. Kodwa isekelo sombuso sivumela abantu ukuthi nxa uyi-public office holder bakwazi ukuthi bakusole ngendlela ophethe ngayo i-office lakho. So amacala wonke la ayephanyekwe emthethwandaba angiwabone eqhubekela phambi ukuthi kuzasuze esule onke.
So-ke kodwa nxa sesikhangeleke njengoba ayemaningi kangaka baba Mashobana, pho-ke angalahla wonke kumbe akhona amanye obabelokhu bezama ukuthi bengani bafukula nje agcine engazani angenisa umthethwandaba?
Akusela muntu osazikhathaza ngomgabe elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi ukhona lo mthethwandaba lo mtshutshisi ozafuna ukuthi aqhubeke ngalawo macala. Ngibona bazalahla wonke.
Nxa sesikhangela-ke umongameli okhona, sibonile kulabantu kade betshaywa e-trade fair lapho kade kule nkonzo khona lo umongameli uMnangagwa khona ngale, ubona ngani laye kasuze agcine bophisa abantu nxa bengamthethisi?
Ngibone bekunecala lokuthi uthethisiwe ngabantu. Icala leli gcine litshintshwa kuthiwa sokuyi-public disorder. Abantu laba bagcine sebeyekeliwe emthethwandaba. Kule chance ukuthi nxa lowo mthetho usakhona kuma-statute books ezweni lakithi, khona lokhu kuzaqhubeka kusenzakala. So okufuza ukuthi kwenzakale ngokuphazima kweswe yikuthi lokhu esihlezi sikhuluma ngakho ukuthi i-alignment yemthetho etshiyeneyo ukuthi ihambelane nesekelo sombuso esitsha i-constitution, ukwenzela ukuthi amacala anjalo asuswe emthethweni yelizwe.
Ye, nxa sesikhangele njalo siya phambilini ngakhona oko sibile kukhuluma ngakho okwemthetho leyo, ubona ngazani pho ingaguqulwa yini ngendlela efunakalayo kumbe vele kuyahlala kudonselwana nje?
Nxa kuwukuthi lapha esibakhethe ukuthi bayasimela ephalamende bayawazi umsebenzi wawo ukusho ukuthi bazawuguqula lokho, ngoba eqinisweni lowo mthetho wokuthethiswa kwamongameli kawuhambelani lesisekelo sombuso esivumela abantu ukuthi la umuntu eyenzaka khona kahle bavunyele ukuthi bamsole.
Ngamafitshane ubona ngazani kodwa kuzahamba njani baba Mashobana sibili? Nxa sesikhangele sibili ngemthethweni leyo iminingi kakhulu, pho kuyahlalwa nini? Ukhetho luyabuya kathesibhela, pho bangakwenza yini?
I-legislative agenda yephalamende iyaqhubeka. Enye yakhona yona leyo ukuthi kulungiswe imithetho yona leyo ihambelane nesisekelo sombuso welizwe. Ngalokho kusho ukuthi ama-parliamentarians alomlandu ukuthi bakubone khona ukuthi kwenzakala wona lowo mthetho bawuqondise uhambelane nesisekelo sombuso. Labantu abaningi uzulu eZimbabwe kufuze ukuthi aqhubeke ebawa umsindo ngayona leyo ndaba, ikakhulu ama-civil society organizations, ukwenzela ukuthi bangakhohlwa ukuthi kulomthetho oyiwo ovalela abantu ukuthi babele kukhona isilungelo lwabo in terms of i-constitution, i-freedom of expression, ukwenzela ukuthi ingakhohlakali leyo ndaba. yokuthi lo mthetho wesule emabhukwini emthethweniso.
Yes, yabona ukuthi kumbe la kono kwakuthiwa ke nxa abantu bedelisa umongameli kungesulwa yini kumbe kuyahlala kukhona yini abantu bawesaba phela umthetho lo bawo mashobani.
Yikho ngesithona lo mthetho kawuhambi ndawonye ukuqathanisa nesisekelo sombuso kusho ukuthi vele one one constitutional. So ngaleyo ndlela kufuze ukuthi wesule. It's not about ukwesaba lowo mthetho, it's about ukuthi wona lowo mthetho uyahambelana yini nesisekelo sombuso. So ngenxa yokuthi ngizohambelani kuzafuza ukuthi wesule.
Lo ngumnumzana Matshobana Ncube, igqoda elwela ilungelo likaZulu, ubekhuluma neStudio 7 ekoBulawayo. Abantu abaningi bacodoza ukuchaywa kwabalandeli bebandla leMthokazi Republic Party abatshengisela enkozweni kobulawayo ngesonto lapho kwakusonta khona umongameli eMaso Mnangagwa. Bathi kwakungamelanga bejaywe ngamasotsha labavikela uMnangagwa baze baveze amaphetshana ayesethula ukuthi uMnangagwa kukhanya ngani ngomunye wabantu abaphatheka kumbhuqazwe wekukurawondi. Omunye walabo abasola lokhu ngumnumzana Thabo Thabo wafelwa nguyise ngesikhathi sombuqazo wekukurawondi.
Indaba leyi inzima. Mina ngingomunye wabantu abaselwa ngaselwa ngubaba ngesikhathi lesiyana. Njalo futhi angila chance yokuthi kumbe ngingamtshela yena umongameli direct ngodaba lolu. Uyabona? So nxa abantu labana babetshengisela laphana, babetshengisa ubuhlungu ababuzwayo ngesikhathi lesiyana ukuthi laye noma nje ebuza ebekwazi ukuthi yena khona phana kunabanye abantu abalenxeba ngakho konke lokhana. Abantu abana babezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo ngomongameli. Uyabona ukuthi kunjani? Laye umongameli kumele azame ukuthi aphumele egcekeni ukuthi etshe ukuthi hayi laphana sorini kumbe ngakhompasetha ngalokhu langalokhu langalokhu. Uyabona ukuthi kunjani? Enkonzweni akula ndaba ubuhlungu bami ngiyakwazi ukubutshengisela ngoba yichansi yokuthi ngimbone ekhona phana enkonzweni ngoba abantu labana abaningi mina ngibazile bekhuluma abaningi abazile eSouth Africa ngabazile endaweni ezijeneyo abalathuba lokuthi bebone kumbe bebe nechance yokukhuluma izikhalazo zabo phambi kapresident. Uyabona ukuthi kunjani? So kuhle kahle bathi chance apho khona pha.
So ukuthaya kwabo ubona kube into embi kakhulu.
Akurongo kakhulu batshengisela ukuthi bona vele abanandaba abezwa buhlungu ngalobu buhlungu thina esibuzwayo ngoba nxa besitshaya futhi abantu thina sivele safelwa ngabazali ngesikhathi segugurawondi sebebuya futhi sitshengisa izikhalazo zethu kibo ukuthi sibatshengisela ukuthi sizwa ubuhlungu sebebuya futhi besitshaya futhi ngiyabona into yakhona ukuthi vele ibuhlungu yona iyatshengisela ukuthi abantu laba kabalazwelo.
Lo ngumnumzana Thabo Thabo, omunye wabantu abathi babhubhelwa ngabazali babo ngesikhathi sombuqazo wekukurawondi. Omunye njalo ngumnumzana Hloniphani Moyo, ake sizwe ukuthi uthini. Sibona ke sisilo baba Moyo ecingweni.
Ngalokho okwenzakaleyo mhlawumbe kuleya inkonzo kade ikhona, kuyindlela ebonisa ukuthi iZanu PF ivele kwakudala ayizange ibe nokuthula. Yingakho sikubona namanje leyo nto ivuya isiba khona kungakhethelekile ukuthi kuvusa ubani. Okungangokuthi-ke ngokuhlaziya nangokubhekisisa ngokwenza kukala kwakhona, siyabona ukuthi lo khetho alingeke libe nokuthula okufaneleyo kwakuduke. Ngoba-ke as long as siyabona ukuthi abantu bayabonisa ngokusobala ukuthi kusekhona abafisa ukuthi kube kuyalungisa kodwa ngenxa yepride olayo upresident kunzima ukuthi exolise ebantwini kusize sikamthwakazi. So okungangukuthi-ke leyani nto yinto vele ebonisa obali ukuthi-ke mhlawumbe lobali ungaba khona ukuthula yinto yokuqala ungeke lwaba njani kwaba khona. Futhi enye into esibuya sibese siyayibheka ngeyokuthi-ke njengokuva lapha kuwukuthi kungela kuthula amasosha kunye namaphoyisa efika isikhathi engenelele. Kusho noma kungaba naleso sikhathi sokuvota abangeke bangenele na for into enza ukuthi-ke besabisa abantu na ngoba nakho kuyenzakele. Njengomuntu njengomhlonishwa omnangagwa into ade kufanele ayenze ngicabanga ukuthi-ke mhlawumbe ngapholisa amanxeba ebantwini ukuthi eqale exolise ngendaba eyadlulayo abe sebuya futhi abe siyaxolisa nalokho sokwenzakele ukuthi ebonise ukuthi ngumuntu olobuntu ukwenzela ukuthi-ke lathi sibe nethemba lokuthi sikwazi ukusuka emazweni siyevota sengokuba sasibonile ukuthi hayi ilizwe lakithi nalo liyathembisa ukuthi kungaba nokuthula engokhetho.
Kodwa ke akwethusi nxa ubona abantu begongodwa enkonzweni, akwethusi kangako.
Hey, khona dube kuyinsindaba phenduli. Kuyinsindaba phenduli impela, besingakubhekelanga ukuthi kwenzakale. Kodwa njengoba besengishilo ukuthi vele iqembu lezano PF njelo nangokwalo kule qembu elinodlame kungakhethelekile ukuthi kubusa ubani.
Lo ngumnumzana Hlonipani Moyo okhulumele Studio 7 eseHaveron kwele Botswana. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. nango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Zilokhu zikudaba lokutshaya kwabalandeli bebandla leMthokazi Republic Party ngesonto koBulawayo, lapho kwakukhonza khona uMongameli Emmerson Mnangagwa bebethesa umlando wokuthi waphatheka umbhuqazi weGugurahundi. Ake sizwe uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF loMnumzana Gerda Sibanda olela ilungelo likaZulu bexoxa ngodaba lolu. UJuma usungula lingxoxo esiyenze ebulembini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele.
Angisontembi ukutshengisela ngoba ngithi ukudemonstrator njengoba i-constitution ivele ivuma lakho. Kodwa mina ngibona ngantha lapho esilahleka khona imtsoro yethu ukuthi sikwenzela ngaphi nini njalo kunjani. Kanti yabo ilokuzini yabo udaba lwabo ludaba olwaziwayo olukhona oluphikayo. Kodwa ke shuwa usungaziye enkonzweni lapho okuthi bebona ababili lo abathathu ngegama likaJesu laye khona phakathi bonabo lawo esibuya usuzoyenza imirabaraba enjalo pho sabe singabantu bani. Ngiyambona ngento lokwara nxa kusenziwa embethaneni ezelizwe ezemangazi yona le ezamaparty zingathi ama-political rallies landline. Lokhu kungaba kuyindawo eqondileyo kumbe abantu baba bathathe isitebe ukuthi hayi asambeni siyotshengisela emahofisini kahulumende kumbe ebalamende kumbe ngaphi. Lokho labo futhi bangantu kuyabe kuqondile but shuwa uhambe enhlizweni kankulunkulu shuwa uyenze into ezinjalo. Ngiyakhumbula uJesu wawangenela waqalamba etempeleni sezinto ezingahambelani nokombuso kwezulu. So laphana into leyana ingahambelani nalokhu okukulandela phana abantu labana bebezezikhulekela besizinto ezigivini. So nxa kunizabuye sizoyenza okunye kuyosekusithi kuthini khonapho yikho nje lapho kudluluza khona ngiphinde futhi ngihlukuluzeke futhi kulona lalapho-ke sokuriyento-ke batshayeleni mina bona abantu abengelazidingeko sokuthi betshaye into ebengabe iqondele ukuthi ona bathathe besishushe khonaphana muhle kuhle without ukutshala unless nxa ukuthi bebona sothiwa ama-violence but nxa bengekho violence bathatha vela kuhle kuhle abantu bengazisa e-police station ephiwa ama-consulti hayi laphana ebengabe khona ayisikho njalo futhi nxa kwesi sikhathi ufuna ukwenza ukutshengisela kumele udinge imvumo ukutshengisela into ofuna ukuyenza naleyo. Ngoba khona kade siyozezakuyosokublenya umongameli futhi umongameli mnangagwa usitshaya abantu yini ngilezele nokwakwazekiye
bavele batsho njalo
angibabonanga lokwabona abantu bakhona bona lapo
ye bavele batsho njalo abantu bathi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa kungani nguye othe ngxenye abantu ababechaya ngoba abantu abakwazi ukuthi kungabe kusuke ngapho kusiya ngaphi. So ngamafitshane nje akwaphendule khona bajo
mina yikho nto engikhona ukuthi eqhisona bengikhona ilanga lankulu naleli enkonzweni naleyi e-trade fair. Sibuye sishonke sibe lo mongameli wethu umnumzana uMnangagwa azange sibone into enjalo singazange sikubone ngitsho saze sangena ehholo saqeda saye saphuma saye sakuzwa sokungemuva le ukuthi kunabantu ababile nje kuthi kade bengabout 10 abantu be-8 abantu yini abafike bethule ngamaphepha loko maphepha angikona kuthi bengamaphepha okuncane nje kodwa sekuba yinto ebongezwa abhazard intoki ingabhalwa ngakuhle ingalungiswanga kuhle.
Ngiye ngithathe ubaba uGreta Sibanda ulela ilungelo likaZulu.
Ife
isisekelo sombuso welizwe sikubeka obala ukuthi labo abangasuthisekiyo ngezinye indlela ezenzakalayo balalo ilungelo lokuthi baziveze ukuthi bona hhayi lokhu thina kasisuthiseki ngakho, balalo ilungelo lokuthi babuthane bekhulumisana bekhuluma ngokungasuthiseki kwabo. Uma ngalisite ukuthi ngesonto ngelanga le-church lo mongameli laye kade ebuyile ngapha emasebelenzi elande ukuzokhonza uNkulunkulu, ukuqasho kusukuma abanye abantu abangasithisekiyo ngalokho okwenzakalayo befuna ukuziveza phambilina kwakhe, babe sebedojwa labo bantu, babe sebetshaywa. Ayisiyo indlela yokulungisa izinto leyo, indlela etshengisa ukuthi khona uhulumendelo labantu bakhe labo abamlandelayo kuhle nabantu abangalunganga nabantu abafuna ukungcolisa yonke into bangcolise into leZimbabwe. Lokhana okwenzakale lapha netrithe eyayangisa kakhulu okwenziwe yilabo bantu, kumbe kungaba ngamasotsha kungaba ngamapolisi, kungelalo ilungelo lokuthi babambe laba bantu babachaye. Ilungelo lakhe bengaba lalo ngelokuthi bakhulumisane labo kahle.
Ye, siyamuzwa ubaba uJuma lapho esilayo ukuthi hayi bekungamelanga ukuthi baye enkonzweni, phela inkonzo lapho okukhulekelwa khona abantu ingabe edumisa uNkulunkulu akumelanga kube lento enjalo. So la uyavuma sithi hayi bekungamelanga ukuthi abantu bechaywe, kodwa ke kuya endaweni enjalo engcwele uthi hayi bantu bekumele ngabe babe kwenye indawo. Phendula khona lapho baba.
Ethethi khonapho yikho okwenza ukuthi abantu bakhumisane umlotha. Babe ngasakhumisananga umlotha e-church, bazakhumisekana ngapho umlotha. Mina ngibona kade kuyindlela enhle la futhi ubaba uMnangagwa laye njengo-president yikho kade kumele ame khona njengendoda ahlatshe ukuthi hhayi mina ngiyavuma izono zami, ngoba izono zivunyelwa khona ngale enkonzweni, zivunyelwa phambi loNkulunkulu. So-ke laba abakhona kade beqondile sikile ukuthi bazovuma lapho ukuthi nobona bakhathazekile ezinhliziyweni zabo, badidekile engqondweni zabo. Yikho phambili kwenkonzo, phambili kukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu siyiqiniso.
Siyakuzwa kakhulu baba Juma, akumphendule khonapho ke ubaba Sibanda.
Njengoba ngishilo mina labo kumele bona ngabile mina ngabathatha ngegama lami ngikhona kuthi yena uJehova. Hayi mina ngibona ngathi no singalahleki kakhulu kwethu siyadlalela emathini. Kona yikho okwakhiphisa umongameli wethu esasilayo kwakumdlalo wabalona umama uFesedi wangoreskasi wahamba wadlalela phesabu kaNkulunkulu. Okumele kunakudlalelwa asidlaleni mpande le asenzeni kumuntu wenzayo sibe zindawo, kodwa nxa sethi kuNkulunkulu asenzeni okaNkulunkulu endabana bekuzokhonzwa kuzodonisa atsho ubana kuzodilekuza. Mina still ngibona ngantu bahamba step further ukuthi babuye ethethi bezokwenza kulukwana. Anyway else hayi kamina phezulu lakumina ungabe usestatus, ungabe usepalamenti, ungabe ngumbeindlela emhlahlandlela labana ngichambeni ofisini, hayi lobo-ke kuyazwakala. But e-church shuwa-shuwa hayi mina lapho ngithi no sesidlulisa amalawulo laphana sesidlala ngoNkulunkulu. Phela uNkulunkulu lona ame-jealous God and so kafuna ezinjani njani. So asingadlaleli ne-church, asidlaleli sikhathana kwe-church. Nxa sesibuye e-church asibuyeni sizomkhonzulula, sizomdumisa kuphela.
Baba Dube, izene izono zivunyelwa ngaphi baba Dube? Ngoba xa esithi khona yena abantu ngabameleli ukuthi baye emhlahlandlela abantu baye ngaphi, kube ngafika echechi yikho lapho ayokumele ukuthi abantu abalezono khona, abantu abahlukuzekileyo yilapho kumele bapholishwe khona, yikho lapho kumele abantu labo bancediswe khona.
Lapha sizwe umnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bekuzilibazisa obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Silicele njalo zulukandaba ukuthi lisibhalele kuFacebook ukuthi lijobhele ukuthi lizavotela bani. So ngizokuthoka sesilabantu lapha ecingweni okuqala silokhumbulani Ncube. Baba Khumbu kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Ngiyaphila ungaphi khonapho?
Ngisebhotsane Gaborone.
Ah kuhle kakhulu. So wena ubona njani uzavotela ubani nxa sesikhangele ukhetho luzayo?
Hayi mina ngiyavotela imthwakazi baba Duli.
Mhm. Indaba.
Eh ngoba abantu bezanPF mina ngeke ngivotele izanPF ngoba mina ekukhuleni kwami ngikhule kabuhlungu ngendaba yeground eyenzakalayo.
Mhm.
Eh ngoba sathiselwa thina sithe sikhula sasikhula logogo lokhulu babuya babachisa ngamaplastiki sasikomlevetology.
Mhm.
Bachisa ngamaplastiki ukhulu waze washona ugogo lamanje ulamanxeba awe kuground. So angiboni ukuthi ngingavota lezanPF phezu kokukhula esakhula ngakho njalo lamanje ungakhangela asilancedo eZimbabwe lokuhlukuluza lokho kusiya phambili. So angiboni ukuthi ngingavota lezanPF mina ngivotela ukuchaywa.
Okwenza ukuthi uthi uyavotela imthwakazi kwino osokukwenze ngaphakathi kwakho kwakutshela ukuthi ngcono uvotele bona.
Okungenza ngitho njalo ukuthi mhlawumbe nxa imthwakazi ingabusa ingasi lathi thina amaNdebele singaba lokukhuluma sizwakale elizweni ngoba kwamanje kakule lapho esikhuluma khona sizwakale kakule lapho esireporta khona inhlupho zethu ngoba konke siyaba sikusola yikufela ngaphakathi ungathi uthi uyaphumela egcekeni ungachaywa kumbe vele ungalalelwa.
Amanye amabandla-ke kule MDCT kule MDC ekancube kula yonke Anti-Berry Alliance kuthiwa labe livotele umuntu abamfunayo esigabeni esithize, wena indaba ongasuzivotele khonokho?
Mina njenge-MDC njengoba ngamashona uthangilayo lishona ishona alimlihle engasijabulisa kathesi thina besindebeleni ethi khona khona na engasisiza kodwa vele ishona angeke asizwele uzacabanga laba abakibo sisale sihawula. Imthwakazi mbona ngani tu ngabantu besindebeleni okokuthi nxa sikhuluma thina amaNdebele ngoba vele kasiladlo eZimbabwe sokuze ungani tu singamaforena kulelalizwe.
Ye kodwa singakuthi amashona kumbe lokhu lalokhu abantu bathi ukhumbulani Ncube ulenketa betshaya abantu.
Inketa bechavi vele ikhona eZimbabwe ngoba kade singakhangela ngesonto abantu abachaywayo abakamthokazi ngenxa yokuthi kungani babe siyafaka isikhalazo sabo kumongameli bachaywa kodwa eHarare kuhlezi kusenzakala ukuthi eminyaka lodlesi sibona itajamuka ibihamba emahofisini bekomplaina sonke isikhathi bethuka besenzani bezama ukukhipha umpoko eweteleni bebengachaywa bebelalelwa izikhalazo zabo kodwa thina waya bakithi bechayiwe.
Awubona ke Ncube sibonge kakhulu ube le langa elihle khona ngapho ke eGaborone. Siyabonga bye-bye.
Nami ngiyabonga kakhulu.
Yes, sesilomnumzana uAsani Mbano ecingweni lapha baba Mbano kunjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Ngiphila kakhulu uzavotela ubani mfethu?
Hayi mina ngiyavotela umthwakazi mdala baba.
Indaba usiyo njalo mzazi.
Ngoba ngiyazi ukuthi umthwakazi nje okokuqala umuntu wakithi okhulumayo okwaziyo inhlupho zakithi njalo kusengumfana omncane nje. Ngoba okokuqala nje imthwakazi mntakababa umuntu okokuqala nje umthwakazi yabona lo mfana lo umphathi umfolwethu womqondisi loya uyakwazi ukukhulumela abantu bakibo ngoba into zezana mntakababa nakudala ngithe ngikhula mina nje ngikhule nje kuyizana okokuqala enkhaya kithi nje imbhaqa ufila kaze balungisa lutho. Ma kungahamba kahle nje akwazi ukungena ephalamende naye akwazi nje ukufaka iy'khalo zethu lapho nje abantu bemayitheleleni ngapha hawu mhlawumbe kungaze kube ngcono nje kancane kancane.
Ye siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi du so ke okwenza ukuthi ungasoze uvotele abanye kuyini okwenza ukuthi hayi MDC lani akufuni lokho
angeza
okunye okunjengabo MDC lani kukhanya ungakuthandikanga ngawo indawo.
Hayi MDC yehluleka kudala MDC kumanje nje bilokhu winakithi nje emathweleleni kodwa basenzeleni lutho besibawinisa nje behambe iqeda ilungisa kubo khona lesishoneni manje kuyafana nje ake sizame umuntu wakithi nje oyedwa sibone.
Hayi mfoka Mbano sibongile kakhulu ungadilela kusasa baba bye-bye
eh? Yebo baba.
Ye siyabonga kakhulu kula bantu abathumeze futhi imlayezelo Pamela Khumalo uthi salibonani siyabonga kuzobuya ke lo mcebisi Dube Mthembo ukuthi ngeke sivotele ibadla lezanuPF ngoba libuswa ngabantu esingabaziyo. Kuzobuya uSteven Mdlawuze ukuthi kunjani Dube mfowethu, ngiyaphila mfowethu, bagcwele labantu abakhona khonapho. Kodwa ke mbona zani isikhathi sesitshayile singakehlukani nazi ekade zikhokhela indaba zethu. So abantu abaningi bathi kabazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo. Umthuthondaba ukhulula isizalwane seMelika okuthiwa sathuka owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Silukuba lapha-ke uhlelo lwethu lalele ezinye inhlelo ezilandelayo eminyani ntambama lantambama olivalisayo ngo-Gibbs Dube. Salani kohle.